So we see card descend about VOA in the belly.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 8 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nansi ezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi selinabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi selithole abasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Ngesilinganiso sekhulu lithi selikhule ngokungamachumi amathathu i-30%. Leli bandla lithi lijonge ukuthola abasekeli abatsha abangena kuzigidi eziyisithupha i-6 million abazalivotela kukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lona lithi lidinga abasekeli abatsha abangu-5 million. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
I-6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sine-Rural Campaign Committee yiyo ehamba lo-president. Ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-Youth Department i-target yayo yi-1 million voters. So sibona ngani singaba plus or minus kancinyane ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daka kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Citizen Convergence for Change ngesindebele abantu yibo abafani baziguqulele umhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu izinduna nabantu bonke jikelele iphathi ngosana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesitenkayi khonaphana kodakamila abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho-ke thina sesiyashakula siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavune ngoba abantu bathwele amagabha avuzayo ngochuku olukhona. Hhathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakwe imigoqo emgwaqweni imoto zidutshulwa abantu betshaywa yona izami senziwe emathanda khona ukuhlana kuphi abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha ujamisa bamzondelani. Yikho-ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
IZANU ithi lidlala amadlwane nje akula mavoti angu-6 million eliyawathola bona iba bayathola angu-5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, mhlambe singathini njengoba iZANU abantu ababone ukuthi iZANU ivothelwa ngoba i-SD demography. IZANU ngukhokho. Hhathi okhulu ngokhokho bangako okhokho abakhona manje. Siyabona emzini yonke kulo baba lomama abasebegugile abantwana khonapho babe ngu-6 bonke labami 6 ngabethu. Sike sibhadise sesifonile ukuthi emzini yezano ubaba lo mama yibo olokhe begijima ngezano PF intanga yonke nje labantu babo sebekhubukile sebekuthamisa le NDC Alliance ngoba iNDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi babe lama-project.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Luqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa edalele High Court lilunga leZanu PF elithi kumele esuke embusweni ngoba kangenanga kuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla umnumzana obethe Mpofu ephikise lolu daba ngolwesihlanu esithi uMnangagwa ngeke adonselwe enkantolo ngoba efikelwa isisekelo sombuso welizwe. Umamangala umnumzana Saibeth Musengezi uhambise uMnangagwa leZanu PF yemthethwandaba esithi umhlangano weCentral Committee owenziwa ileli bandla owakhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumholi ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017 kawenziwanga kulandelwa umthetho. Ngokunjalo uthi ubukhokheli bukaMnangagwa labo abukho emthethweni. Amagqwetha athi lanxa nje isisekelo sombuso simvikela uMnangagwa, udaba lolu luyamthinta ngoba umhlangano ophikiswa nguMamangala kuyiwo owamfaka embusweni. Sixoxele linye lalawa magqwetha umnumzana Kulahobe.
Liqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi uMnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe nguCBF abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa iqembu leZanu PF. Ngakho ke uma uRobert Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo, even kungavumakala khona kungayamukelwa ikhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni, kodwa akutsho ukuthi iZanu PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane leZanu PF njengeqembu lombusazwe ayiqondananga lesihlalo sikamongameli ye. Kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethelwe licala ukuthi ithi hayi iZanu PF ayi-actanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi abe yi-candidate eyama kuma-elections emele iqembu leZanu PF, then umuntu oza-affecteka, umuntu ozaluza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali, kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe, especially i-High Court kanye le-Constitutional Court, uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe, kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence, kawazimelanga wodwa, kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo, kodwa avame ukwenza ama-decision kumbe kuthatha ihlangothi leqembe libusayo elezano PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlalaphansi kumbe retire, kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalaba eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho ke ubudlelwano lobo obuseduze phakathi kukaMalaba kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yiso esenza umphakathi usole ukuthi inkantolo si-independent kumbe zizimele kumbe zenza ama-decision ayiwo aqondileyo uma zicubungula indaba ze-politics eZimbabwe.
Bakhona abathi kuyaliwa kuZANU PF phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini. Kodwa singakunanzelela njalo sikhangela nje indlela iqembu leZANU PF eliyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 leLacoste. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu leZANU PF ihlala i-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sasikucabanga kumbe sasikukhangelisisa, sasikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kweZANU PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections zaka 2023.
Umnumzana Kuda Wove ligqwetha sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi iphakathi kokuqhuba imihlangano lezakhamizi zemaphandleni ngodaba lwegugurawundi ifuna ukuzwa imbono yaso ngokulondolozwa kwembali yalesi sika. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawelwa eBhalangwe ngemva kokutshontshwa kwamanye amabili. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Sibambe imihlangano ezindaweni ezijiyeneyo ezifanisa lesilobela eMatopo, eCholocho, eLupane. Sihlangana labo ngezizathu ezijiyeneyo, sihlangana labo ngokuthi bafisa ukuthi kwenziweni ngokuthi kupreserve ihistory, imemory yombhuqazwe. Sihlangana labo sibuxoxisana labo ngoba njengenhlangano kulelanga u-22 December esikhumbula khona ukumiswa kombhuqazwe. So siyakhulumisana labo ukuthi bona bacabangane ngalo lelo suku ngoba uma sesikule isikhathi sikaNovemba isikhathi sokubana sebese silungiselela solonyaka njengenhlanganiso besilesifiso zokuthi sibe nemihlangano ezabanjwa ngaphandle kwakobulawayo. Siyaba lomhlangano kobulawayo langaphandle, besifisa ukuthi sibe nemihlangano langaphandle kwakobulawayo ngoba abantu bakithi uma beqhubeka belokhu bejabulela u-22 December lona lililanga lezinyembezi kuyabe kulosizi, nathi singaqhubeka senze imikhankaso kobulawayo singaye emakhaya kugcina kudaleni ukuthi kungabi lokumuva ndawonye.
Izakhamizi zithini?
Lokumangala ngoba ngathesi kulokhu kwathiwa izinduna kuvuza ukuthi zibe yizo ezizakhuluma labantu, akukho ngitsho loku kodwa osokwenzakele ne-NPRC akukho vele singathi sokwenzakele ezabelweni. So izakhamizi zilokudana kakhulu ukuthi kathi udaba lwangwana luyaze luqale nini, kuyaze kufikwe nini. And ungakhangela izinduna angikhole ukuthi zanikwa umsebenzi ezingawukhangelelanga, zanikwa ngoba uma wakulalela kwinto kwangkhona angikholwa vele ukuya implementeka. So kulenkungu eningi kodwa ngibona ngazathi kathesi bengikhuluma lezinye khona lematopo ezingani sezilokhu sezilethemba ngoba ilithe kalikakhitshwa ezesilobela lazo lokhu ezisithi kathi manje kuyenziwa njani ngoba uma ilitshe lilokhu likhitshwa amatshazo kuba kuyatshengisa ukuthi akula kuzinikela ukuthi udaba lombhuqazwe solulungiswa. So ngibona ngazathi abantu akula kusuthiseka ukuthi indaba le izafa yalungiswa ngoba uma kulokhu kutshontshwa amatshe kulokhu bengavunyela ukuthi bekhulume kodwa kuthiwa kabakhulume bekhululekile kodwa izenzo ezikhona zitshengisa ukuthi akula muntu othatha i-responsibility nokuthi zikhuluma kube sokusenzakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni usekhuthaze izakhamizi ukuthi zihlawule imithelo yazo zisebenzisa inkundla zobulembu ezifana le-Eco Cash le-Telecash ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-COVID-19 lapho abantu ababuthana khona kumasipala bebhadala. Umsakazo we-ZBC uthi uhulumende usethembise ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yebhonasi linyanga ingakapheli. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7, ninjani nonke abalaleli. Nginombono ebengifisa ukukhuluma kodwa ke into esuka nami ngathi khazamisa ukuthi sengihlala ngisenda ama-message awavulwa loba angazi loba sekwatshintsha angazi ukuthi sekumi njani kodwa ke bengilesifiso sokuthi aluba le message yami ingafundwa layo. Umbono wami enginawo, nginombono wokuthi ngabe kuyenza i-MRP ikhulumisane lezaphu bahlangane kuvotelwe ama-councillors awe-MRP kuzovotelwa losibangilizwe lomfo kankomo yena asimele ezi i-president ngale then i-MRP ngoba yona ifuna ama-councillors kube nama-councillor e-MRP. Sizama ukuthi simele imathebelenendi sibe labantu abasimelayo emathebelenendi lathi abazakwazi ukuthi basenzele lokhu esikufisa kwenziwe endaweni yakithi emathebelenendi. So aluba kuyenzeka umqondisi moyo we-MRP losibangilizwe nkomo wezaphu kuhlalwe phansi amaphathi womabili kukhulunyiswane bavotelwe bonke bobabili laba abantu ngenxa yokuthi ngapha ku-MRP sifuna ama-councillors ngale bafuna u-president kulokhu kuzapho. So akuhlalwe phansi amaphathi lawa singabantu banye kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye labana abantu kuhlangene i-MRP lezapho ngoba ngisi 1111 lesi okuthi lo munye uzimela yedwa lo munye uzimela yedwa lo munye uzimela yedwa kodwa sonke singabantu bamathebelelenti kuza silimaza akulanto esizayenza kuzabo ngozano. Izanu ayikaze yawina elokhu yaba izanu ngokucabanga kwami angizange ngizokuthiwa izanu iwenile. Izanu konke ikwenza ngodlame.
Singelele, singelele ku-Studio 7, singelele kubo bonke abantu, kubo bonke abasakazi balomsakazo, kubo bonke abantu abawumamelayo lomsakazo, kumagumba amanomhlaba, sithi philani ngegama lenkosi yethu Jesu, thina siyaphila. Hayi, siyabonga izindaba ezimnandi elisethulela zona ngazo zonke insuku, indaba eziliqiniso. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Bengithanda nje ukuthi ngiphawule ngalaba abanye abantu mhlawumbe abathi bona i-MRP ifanelibambane lezaphu khona kuliqiniso ifanelibambane kodwa ke phela ubambana njani lomuntu onguye lokho ekulethela isitha phakathi komuzi, ubambana njani lomuntu olethe isitha phakathi komuzi, umthemba njani umuntu olobudlelwano lesitha wena obusumthatha umenze umuntu elingasebenzisana. Engicabanga ukuthi hayi akufananga vele kusetshenziswana. I-MRP ayiphushe ivangeli layo, izaphu layiphushe ivangeli layo, ngoba both those parties abaholi bazo, omunye naye anto ufuna ukuphatha, omunye naye ufuna ukuphatha kakhoza afuna ukuthi ebe umntwana phela kumbe ebe yi-deputy. So engicabanga ukuthi i-MRP abantu abayiyeke iphushe ivangeli layo eliliqiniso futhi okungukuthi wonke umuntu uyayibona ngokuzanu ngoku-MDC ngongaphethi ongwemathebeleleni ndiqiniso uyalazi. Just ukuthi abantu balalokhuyana ukuthi bayasaba njalo, abanye basebenzela izisu zabo, but ukukhulunywa i-MRP wonke umuntu uyaku-understanda. So abantu abayekele nje ukuthi abantu kabahlangane, kangeke kuhlanganeke bagidi, angeke kuhlanganeke. Bese ngibuya kule ndaba yokuthi upresident weZimbabwe kugcizelela upresident weZimbabwe noDwe Mthokazi weZimbabwe uthi yena uhambile phesheya ngoba kade sizwile nje ukuthi ubeseScotland, uthi ukhulumele Joe Biden ukuthi yena uJoe Biden uthi bazaxoxisana, bazaxoxa. Engicabanga ukuthi yazini abantu abasabantwana ukuthi bengarotsha nje noma yinini umuntu angazekhani ukukubarobha sebarobha phela, noma beyaxoxa layo bangaxoxa layo, kodwa kutsho ukuthi ukuxoxa lokhwana sebethe bona ama-sanction bayawasusa. Ngiyabona
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi, siyaphila, siyaphila likhwelitheni. Sibonga nje indaba enisithumelela zona nje impela, hayi. Siyabonga kakhulu, sengathi ningahlala nisithumela kanjalo. Hayi, siyezwa maso kuthiwa sokuvulwe le nhlanganiso lena yokuthi abantu bakhumise nimlotha. Kungcono ngoba abakazaphu sebekhona abayibo ababulawela abantu, ngoba laphana kwakubulawa abantu bakazaphu ngalesiya isikhathi. Owami umbono uthi wona sebengathatha kuzaphu bakhulume naye, bayeke nje bonke laba abantu bathathe uzaphu impela nje bakhulume naye ukuthi hayi njengoba sakubulalela abantu zaphu, esinakho manje yilokhu nalokhu 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 nalokhu, nezinduna zakhona phana emathebhelelenje. Hayi, bese ngibulisa abadala bami abangizalayo phela, ngithi hayi kabaphile omandebele labo mahlaba, ngithi hayi kabaphile nabafowethu bonke.
Studio 7, salibonani, salibonani lonke baphathi be-Studio 7, noma ngingayiqambanga ngamagama. Mina ngiwuzukode ngilapha eBotswana. Hayi, bengithanda ukuphawula lami kancane bakithi. Ngiyathaba, ngiyajabula ngomfo kaNyongolo, uSibangilizwe. Sibangilizwe, nxa ungizwa lawe lapho khona, lise libambane le-MRP ekaMqondisi. Umqondisi ngwakithi, lawe ungwakithi. Kesikhipheni lamahula, akazame ukubuyela endaweni zabo. Zamani madoda, sizalisapota, zamani madoda. Hayi, ngiyabonga, ngusibote lapha eBotswana. Amen.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isitezi eLagos kweleNigeria selikhwelile laya kumashumi edlula amane, 42. Abasindileyo babikwa belitshumi lanhlanu. I-Associated Press ithi kulokufuthelana okukhulu kwele Iraq kulandela imizamo yokubulala umholi walelo lizwe umnumzana Mustafa al-Kadhimi izolo. Singene kudaba lwemelika. umongameli Joe Biden uthi seloke engene embusweni imelika isisungule imisebenzi edlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe njalo uhulumende wakhe wenelise ukwehlisa inani labantu abangasebenziyo laya kokwedlula kancane okune ekhulwini i-4.6% kuphela. Uthi lokhu bekunakanelwa ukuthi kuza kwenzakala sokwedlule iminyaka emibili elandelayo. Wengeze wathi isikhwama sakhe se $1.2 trillion esisanda kupasiswa lidale lephalamende sizawuqinisa umnotho imelika ihambe phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi lokhu inkulumo le xa ungayinanzelela kahle inkulumo engaqondanga ngoba isikhathi angene ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu umnyaka ngathi phecelezi okwedlule isikhathi sokwedlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID kungesikwehluleka kwalowo bebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba yimzamayo kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kathesi-ke izinto besezijika besezitshintsha indawo eziningi ziyavula kanti ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini abanye ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto abantu sebesebenzela endlini basungula eminye imisebenzi abangayisebenza ke kungasafani nakuqala ke ngakho kwaze kwalunga-ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi ngakho ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze uBiden i-credit ngakho isikhathi se-recovery njengoba sibona indawo eziningi zivula ngakho-ke kasingeke sila nxa bebuyela emsebenzini bese sithi hhayi umnumzana lapha-ke uyasebenza.
Kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hhayi ilapha usebenzile.
Nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzana esanda kungena ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka kunzima ukuthi singathi hayi uyazama kulapha nalapha o mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hayi uyazama ngoba sibona izinto ngathi ziyabuyela kasike silinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na ukwenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo bese sibona layo ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha. Ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala inkukhu zethu isikhukhukazi sona sisabekela asiyekele amaqanda la aqala achamisele bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyane okwakhathi esingibona ngathi siyabe sesihambele phambili kakhulu.
Isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku 1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi. Njengoba limali yehlile kangaka ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho?
Kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade ufanele ifakwe lapho ku-infrastructure ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasele umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi zimi nje kazila lutho ngaphakathi ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo kurinovethwe ama-ports lapho kungena khona izikepe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa siza ku-trade lapha namanye amazwe kakhulu nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize yikho ngivumelana layo ukuthi hayi ukuthi ehlise leyo phakethi okwakhathi esingibona ngathi yinto enhle kakhulu ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani njengoba sibona nje njemba la msakazi labo ohamba khona ungananzelela ziningi indawo akathi kulamabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi sezivacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID ngakho-ke i-infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lokuhla empa ukuthiza ukuthi asike sehlise sike siprioritize kokunye njalo yikho ngithi-ke ngifisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni lakumaports lapha ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini sikwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods kithima emgwaqweni ama-services kulokhu zeni kwi-network infrastructure yikho-ke ngibona ngathi lapha nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle.
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ulwela njalo amalungelo kaZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ivandla leMDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisishiyangalombili 80,000. Loqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Mnangagwa enkantolo lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yebhetshi likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.